Lokhu kwethulwe emhlanganweni wenhlanganiso yezabelo ngaphansi kophawu lweZimbabwe United Residents Association. Lokhu kulandela ukwethulwa kogwalo olweMetropolitan Bill leLocal Authorities Bill yisiphathamandla sikahulumende ePhalamende uMnumzana July Moyo. Inhlanganiso lezi zithi imali efakwe nguhulumende kumele ikhutshulwe ukwenzela ukuthi umsebenzi lo uhambe kahle lezigaba zenelise ukwenza inhlelo ezilohlonzi. Omunye wabakhulume emhlanganweni lo owenziwe namuhla koBulawayo ngumnumzana Mfundo Mlilo okunhlanganiso yeCombined Harare Residents Association.
Isiqoqoqela sokuhlangana sibangelwa ukuthi ngathi usiphathamandla we-local government uJulay Moyo usekhiphe ugwalo lwe-bill kumbe singathi umthetho we-devolution okumele ungene kudala le-parliament olwe-metropolitan bill le-local authorities bill. Ngathi lezi ngwalo yizo ezinika impilo ku-devolution. So thina njengezakhamizi sithe sihlangane sikhulumisane sixoxisane ukuthi kuyini esifisa ukuthi kutholakale kusemthethweni we-devolution.
Ukhulume kabanzi ngokufiswa ngabantu.
Thina okumqoka esikhangelane lakho yikuthi there is no money without devolution. Lokhu kutsho ukuthi uhulumende xa esenza i-devolution ngoba sesiyikhangele ezinye ingwalo besingathi i-study ekhangela 80 countries lapho okwenziwa khona i-devolution uzathola ukuthi kulawa amazwe into emqoka eyenza ukuthi i-devolution ingahambi kuhle ukuthi uhulumende uyanika abantu esingathi ama-responsibilities angabe enika imali yokuthi la ma-responsibilities ahanjiswa phambili. So thina sigijimisa ukuthi uhulumende yebo ngathi usehambisane lesisekelo sombuso se-constitution esithi 5% kumele inikwe ama-local authorities. Kodwa uzathola ukuthi amanye amazwe anjenge South Africa 57% of their budget esingathi iyahamba kuma-local authorities isenza lokho kuthiwa infrastructure funding kumbe bayakha imigwaqo, izibhedlela lento eziningi. So kuqakathekile ukuthi uminister we-finance adivolve i-budget kumbe imali eningi kumele isetshenziswe kuma-provinces.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Zivusiso Dube obona ngokukhutshwa kwembiko enhlanganisweni yeBulawayo Residents Association.
Ukuthi sifisa ukuthi uhulumende aphathisane labantu bathi babe involved ekwenziweni kwakhona ukuthi kube le devolution of power, njalo kube lokwazisana ukuthi ukwenziwa kwe-devolution of power sonto engayenziwa nguhulumende eyedwa. Kumele wonke ama-stakeholders abe involved ukuze udaba lolu luphumelele eZimbabwe.
Omunye obengene lumhlangano umnumzana Alec Dube uthi ukwehlukaniswa ngakwamandla lokhu kulakho ukuletha ukuthula eZimbabwe.
I-devolution of power yinto kuphela engaxakulula ukungezwani phakathi kwabantu besishoneni labesindebeleni. Angifuni ukuthi abantu bangithathe njengokuthi ngimbandlululi, angibandlululi lutho, but ukuthi kube le devolution into engcono. Kazange sigijimele autonomous system, sagijimele ukuthi kakube le devolution. Sisenziwa ukuthi sathi sesikhangela sathola ukuthi ukuzwana phakathi kwabantu besishoneni labesindebeleni kuzima, abasoze babambana ngenxa yendlela ababusana ngayo. Kwehlula besegangeni besalweli ilizwe izibra lezanda ehlula ukubambana. Kwehlula ukubambana sesibuyile sizevote ekhaya. So i-devolution of power is the best. Yinto engamelanga ukuthi yehluleke ukuthi yenze.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthi izabelo zizimele zodwa. Lokhu kuthakazelelwa ngabantu abaningi eMathebeleland leNkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.